Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umuyi umnumzana Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni ye National Heroes Acre eHarare. Abanye sebesesabela ukuthi sokuzaba lobunzima bokuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe uvela kulabo ababe kumandla lezabu.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki kusukela ngesikhathi kusuke izabu kwazi kwaba lokubambana kwezathu lezalo jongwe.
Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo.
Ngingazake ngithi mina hhayi ube ngadlanga, kuyakhanya ngelinye ilizwe sibeukuthi hhayi lapha indoda hhayi ibizivele nje ampondwana.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange ithi isivumelanile nkampani yewange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asetshise abantu edolobheni lewange.
Umntwana lwana owatshayo bathi waye lo sisi wakhe bedinga iclaim wasesitsho umntwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uyabekwa namuhla emathuneni National Heroes Acre. Abanye sebesesabela ukuthi sokuza kuba nzima ukuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe ovela kulabo ababekubandla lezabhu. UKhaya Moyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Aaron Nebera utshele intatheli zendaba izolo ukuthi isigaba seMathebeleland South leseMathebeleland North ziphiwe amabhasi amathathu azahamba esuka ezigabeni lezi esiya eHarare. UNebera uthi lanxa kulabantu abaningi kakhulu abafisa ukuyavalelisa umuyi bazavumela abalihlekana elincane njengalokhu okulawulwa iziqondiso ze-COVID-19. Ngesizwe imbiko kamnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki kusukela ngesikhathi kusuke izaphu kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezanu jongwe sokubunjwa izanu PF ebeyindoda emadodeni. Siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzanu PF kupolitbureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usephethile ubana thathe iluba lakhe engadini yakhe osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo ubaba SK Moyo as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawe lamaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle. Siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, umntwana wenhlabathi, umana wevu, siyabonga.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. Imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabona kude utshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo. Emfanekisweni lo kulamadoda amabili aphahle uMnangagwa abese hamba laye embambe izandla zombili okokumncedisa ukuthi engawi phansi. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kumbiko umnumzana Nick Mangwana ulandule ukuthi uMnangagwa ubedakiwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, imboni ngachiyana sibili. Kade ngiqale ngithi mina hayi, lami ngiyibona ikhanya nje njengomuntu ozidlele amabele wedlulisa weqa amalawulo waseziqhubela nje imbuzi. Umbono wami sibili, lami nxa ngiyikhangela ngingazake ngithi mina hayi, ubengadlanga. Kuyakhanya ngilinye ilizwe sibili ukuthi hayi, lapha indoda hayi ibizidlele nje amponjwana. Kodwa ngibuye ngithi mina kwesinye isikhathi laba bantu abathenjwa bayenza engathi bayilokhu bengayisikho khona lokhu abayikho khona. Okunye njengoba bekungumcimbi ukuzama ukuqoqa izimali zalabo okuthiwa bangayafunda eyunivesithi yaseZambia, engxenye nje layo besezokuthiwa yidrama esenzela ukuthi imali ziphume abantu bajabule kube esenza engathi udle kakhulu. Engxenye esenzela bona labo bantu ukuthi kabadle, bathi nxa sebedle kakhulu babe sebezikhwathaza ezikhwameni lapha imali ithululeke yonke, njengoba sizokuthiwa isikhava lesiyana sithenga 25,000 USD, lethayi ngabona yona dathi linga ehlombe lakhe ithenga 10,000. Kukabi ube ngabe vele ezidlele ecitshile engaboni ilutho, kumbe nje ubesenza ukuthi abantu bambone lokuthiwa imbonani seeking attention ngesilungu. Yikho engakutsho kodwa ngiyokwazi kwethu hhayi, mina mpheze ngihambele okokuqala ukuthi hhayi indoda ibizidlele.
Ukhona kodwa ukuthi umuntu azidlele amabele kukhona yini okubi? Lanxa kuyikuthi ngumongameli welizwe kumele aziphathe njani, njalo le Bhayibheli lithini lona ngabakhokheli lokudla amabele lokhu?
Hayi, ukudla bayazidlela abadlayo, kodwa ke njengakho konke ukudla nti kumele kube lesilinganiso lokuthi ungubani, ungaphi, wenzani, ukhangelwe ngobani. Hayi, bayazidlela sibili abantu, kodwa njengoba ngisitsho kumele kube lesilinganiso sokuthi ulobani, wenzani, ukhangelwe ngobani. Nxa asithi umuntu azidlela amabele esekameleni lakhe esendlini yakhe adla azidlulise kwenzakala okwenzakalayo kuye engabonwa muntu, angiboni ukuthi kungaba lo mlando lapho. Kodwa nxa ususidla amabele ungumphathi, umongameli welizwe wenqisa amalawulo, lesithunzi sakho siyehla, ngoba abantu sebezacabanga ukuthi lanxa ungadakwanga okukhuluma mayo kwesinye isikhathi bakhumbula konke bathi hayi lo vele kamali inhlala yenza inkulumo yakhe lenye umuntu odakiweyo. Ngiyabona ke iBhayibheli liyasifundisa ngakho ukudla kakhulu amabele lokhu kudakwa. Lona kalitsho ukuthi abantu bangaze banathe lapha banathayo, kodwa yatsho ukuthi abantu banathe kube lesilinganiso. Kule ndaba eBhayibhelini eyamadodakazi ngabona kalothi ababona uyise edakiwe base bemgangela kuthi laye agange. iBhayibheli kutsho ukuthi liyakwala khona ukuthi udla amabele wedlulisa amalawulo uze ungene inkingeni ezilihlazo eziyangisayo, ukuthi nxa usudla amabele lengqondo ucina usidla lengqondo kungabe kusakhanya ukuthi wenzani. iBhayibheli liyatsho ukuthi abaphuza kabaphuze kube lesilinganiso la abaphuzayo, kodwa ke ungaphuza wedlulise kuza kwenzakala khona lokho okwenzakala umadodakazi kaLothi agcine efisa ukubana alale loyise wabo okulihlazo okuyisono okuyinhlekisa okuyisinengiso okuyisiqalekiso. Abakhokheli abaphambili nxa bephuza mabenatha abanato lesilinganiso, nxa bebomele kakhulu abazivalele ezindlini zabo singababoni thina njengomphakathi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inhlanganiso ezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asechise abantu abedlula lapho okwabulashwa khona amalahle. Kubikwa kulabantu abachayo kwesabekayo ngemva kokunyathela indawo lapho okwakulahlelwa khona amalahle imigodi yeColliery isasebenza kulezo ndawo. Isehlakalo esisanda kwenzakala ngesejaha eleminyaka ethoba minwe mbili wachayo inyawo zombili okwesabekayo lapho aze anyathele okwakulamalahla achisayo phansi kodwa phezulu engakhanyi ukuthi ayingozi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange umnumzana Fidelis Chima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njenge Greater Wange Residence Trust saba lomhlangano le Wange Colliery Company umhlangano nalawo iWange Colliery yasitshela ukuthi sebathenga i-drone eyabe detecta ukuthi ama underground fire abengathi bona bathi abantu abaningi abatshona besitsha babe tshontsha abanye babe dinga maybe i-clay abafazi bathanda iclay so kuthiwa babedinga iclay. Umntwana lwana owachayo bathi waye losisi wakhe bedinga iclay wasesitsho umntwana. But thina njenge-Greater Wange Residence Trust we still insist ukuthi hayi lokho siyakubona, but sifuna ukuthi kube lama-barricades, sifuna ukuthi kube lama ama-fire warning signs ukuthi indawo leyi kuyabe kulomlilo obhebhayo. Sase sivumelana le Colliery ukuthi siyenze ama awareness meetings, savumelana le Colliery ukuthi siyenze othwa all stakeholders meeting kulenhlanganiso ezidila ngezinto eze environment like all Zimbabwe Environmental Lawyers Association lamanye ama organizations alama experts kuma issues of ama underground fires. So going forward I think you'll be seeing Greater Wange Residence Trust, Colliery, lamanye ama organizations which are independent, very serious ngwe environment, pushing ukuthi mitigate indaba yama abantwana ukuthi bengazi.
Zona izakhamizi zeWange ukuze zicine zisenza khona lokho okugcina kungenisa abantwana engozini kuyabo kuhambe njani kahle kahle
indaba yama manzi according to the Colliery through public relations manager siwu meeting yona leyo yena uthi iwange Colliery i under i reconstruction meaning ukuthi iwange Colliery ilezikwerede eziningi, so abakwenzayo la test yoku prioritize ezinye izinto and then ezinye izinto like even issue manzi yena water infrastructure into yoku uthola la test kya bahlupho kule igijime lakho even lokuthi ube lama inbuilt toilet kya bahlupho la test because they are facing ama financial constraints. But as an organization as Greater Wange Residence Trust thina we believe ukuthi amanzi is a constitutional right. We believe as I Greater Wange Residence Trust ukuthi iColliery also make sure ukuthi they prioritize amanzi. Umuntu cannot do without water. Water is life. Now, Wange Colliery Company is not doing enough in terms of investing in water infrastructure. Most of the residents that falls under Wange Colliery Company, they use public toilets, they use public bathrooms. An average of 50 families, meaning that close to 300 people, they use these public toilets and public, you know, bathrooms. And per day, water, they actually access water for less than 3 hours. The flushing system, they're actually dysfunctional. That forces people to actually go into the bush to relieve themselves, forcing themselves to underground fire. And as an institution was saying, Wange should prioritize, you know, investing in water. Of course, they are defense was that Wange Colliery is under reconstruction, meaning that it's facing some financial constraints. But water is life, and right to water is actually guaranteed in the and therefore Wange Colliery should make sure that they actually, you know, prioritize investing in water infrastructure. We managed to engage Wange Colliery Company. It was represented by their public relations officer, their Safety Health Environmental Officer, during that meeting, Wange Colliery actually said that they have bought a drone that will be detecting underground fires. But as an institution, we are saying that they need to put barricades, they need to engage communities frequently, they have to intensify public awareness meetings, which they claim that they are actually carrying out. We need an all stakeholders meeting where I'm a public toilets, I'm a public bathrooms, and I'm a public bathrooms now abel amanzi for less than 3 hours a day, and I'm a flushing system corner. I feel because of that we have to force abantu ukuthi bayiganyeni.
Umnumzana Fidelis Chima isiphatha amandla senhlanganiso ezakhamizi zeWange ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eWange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleZimlife.com libika ukuba kulamajaha amathathu awetheswa amacala ambalwa awokudlengula, ukungena endlini okungekho emthethweni nokuthathela abantu imali. Babikwa bephume ngodlakela esitokisini semzilikazi koBulawayo. Abathathu laba badabuka edolobheni leGweru, kodwa babikwa bebesenza ubugebengu koBulawayo. Iphephandaba leHerald lithi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna namuhla lakusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu wamazwe ambalwa awezwekazi leEurope ungene esitaladeni izolo etshengisela ngokufakwa kweziqondiso ze-COVID-19 kulandela ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus emazweni la. Ohulumende bamazwe la babikwa besithi bazafaka imigoqo ikakhulu kulabo abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Iziphathamandla zakwele Israel zithi kunondoda wesiPalestina odutshulwe wafa ngamapholisa ngemva kokuba edubule walimaza abantu abane. Iziphathamandla zakwele Israel zithi undoda lo obesaziwa ukuthi ngwenhlanganiso yeHamas. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga ngisalibonani sebalaleli labasakazi fanti lonke endithanda elihloniphekayo. Ngiyabona ngicela ukuyemphawulela kulento enginanzelelayo, umuntu ovele eyabeseligwala ubonakala ngokwedusa ngalokhu la abantu laba bomba ngazwe bayezwa bonke amaqembu wonke embona engani kathe salaleli isipidi sethu. Ngabake wenze so bekele thini inkulumo zethu, bekele zethu inkulumo. Ubona nje bezikhampenele bethembisa abakuthembisayo, bethembisa abakuthembisayo. Sibone ngo-2023 ukuthi kuyaphuma kusithina ama-results angikhona, ngoba kunjengokuthi bengalalela thina, kunjengokuthi ngithembise umfazi ngithi mina ungakhomba mina awusuzuhambe ngebhasi, awusuzuhambe ngenyawo, uzabuhamba ngepremachine. Ngisitsho le bhasikile ngithi lingekho, anti akonti kakucaci khonokho. I-ZANU PF ile 41 years, isithembiso zawo kazikagcwali zonke. Noma ngiyangizwe nje abanye abasekeli bayo abanjengabobabochuma labo-Leave Gaul bethi bona hhayi iyazama, hhayi lalokhu lalokhu ama sanction. I sanction enkulu kambe shiwa yiphi sanction? Kuzobuzwe ukuthiwa hey kulobandlululo ubandlululo okukhulu. Ubandlululo ngoleshoni amashoni abulala amandebele ngesikhathi seground akuzange kufeshoni. Unkomo yelabalandeli leharare kona le kodwa azange abethi kwabulawa ngaphela ukwethenziswa khona enye ivela. Kubuye kase singakhangela balungisa imigwaqo endaweni yabo khona ngale ngapha kulantwetwa. Kwabuye umgwaqo weplum to wadlula weharare. Kwabuye umgwaqo lono suke ebhayithi uye harare. Ngapha lo suke ebhayithi kefulu zero. Bakula nje ukuthi hayi ukuplani ukuplani ungabheka ukuthi uya endaweni yamandebele. So asilandaba lakho thina ke kathi sisibongela nje ukuthi umfoka mqabuko la ungenile. Nqa injenile ngakuthiwa bengaqinisa lo mqondisi labo ukuthi sizuze nje ukuthi isikhalo leparlament abantu abasimelayo laphana kuphela indawo yethu ukuthi singakuwina ubupresident kuzintando kaNkuluNkulu kodwa ke esikufisa ukuthi sizuze lati abantu abasimelayo esikhalo khona ngale parliament. Ngiyabonga.
Angibingelela ngibingelele basakazi abahle ngegama lami ngingumoya esitele selwabo. Hey ngizwa ubuhlungu obuphindiweyo kakhulu ngikwazi ukuthi into leyi ingalungisiswa njani. Ngibona abafana laba bulawa ngezitina ngithiwa useporohwane eSouth Africa. Hey kuzisa ubuhlungu kakhulu nxa ama-Africans ebulala nangaleyana ndlela leyana abantu abanabayekelwa nje nguhulumeni waseSouth Africa bethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo. Kubuhlungu kakhulu sekuyazinze ngicabanga ukuthi impilo liviri abantu abanakumelanga kumele bezinto ngamakhwapha bebekwazi ukuthi singama-South singama-Africans sonke singabantu abamsulu sonke akutshintshi lutho konke khona ngoba asibo uNkulunkulu bona bazabe ezulwini ngamaphiko yini maphaka. Zobuhlungu shem ngiyabonga abasakazi abahle ngiyabonga ngicela limbalele i-audio lami leli ngiyafisa ke ngifisa ukuthi ama-South African baku.
Yes ngiyabingelela kubasakazi nakubalali indaba yakithi izisobuhlungu kakhulu indaba yasemathebeleleni kube kusidanise futhi ukuthi uzathola kulabantu basesizweni samathebeleleni abazakhuluma ngendlela yokuthi abantu basemathebeleleni bale tribal izibuze ukuthi ngiphi. Ngibuye ngiphendule lo umlaleli kade Paul anti siyekele ukuzondana. Ukuzondana angeke kuze kuphele ngoba government yiyo eyahlanyela inzondano yibo abaqala ukubandlulula abantu mhlobo. So okuyintolokwana kuvele kusebantwini awungeke kuze kuphele njalo le government yona le esiphusayo iyabonisa ukuthi ayifuni ukuguquka kulokhu eyakutshalayo from the start isasemelapho. So wena ma ufuna ukuthi wena uhlangane neminye imihlobo engavuniyo ukuhlanganyela njani bona kuyibo abakwenzayo wena ukuhlanganyela njani ukulungisa njani. Ma ngithanda ukukhangela khona lapha eMzansi ngokusebenza nzansi ungathanda ukukhangela lapha abelungu abantu abamnyama yibona abaposta abelungu kubanje usebenza ndawonye kodwa abelungu ngeqembu elizimele lodwa vele abakufuni lokhu ababona abelungu ukuthi bahlehlele emvama when comes to ukuthi kakube yinto eyi-one isizwe kasibe yinto eyi-one abelungu bahlehlele emvama kuyafana lakhona lokhona thina yithi sizaloka sifose ukuthi kona sizisondeze kulabana abantu abantu abasidingi lathi asibadingi. So bona okwabo bafuna ama-resources and sebawaqedile ama-resources wethu sebawaqedile akho resources esisebenzelayo nalapha esigabeni sakithi kulezinto ezinjengabo campfire funga ukuthi ngazi sisebenzela izigaba ithimba ngali ancedisa ezigabeni kodwa akula nto encedisa ngakho. So into enjalo wena uyakuthi khona wena uzayilungisa kanje ngaliphi ekubeni wena umuntu obusayo kuwuyo oyenza lokho ubandlulela abantu mhlobo. So wena angeke uzuzukwani. So mina ngithi phambili umqondisi makube wuye poza sikhipha kuleli bit sikhathele sikhathele and then ma kuwukuthi konana abantu bathi lizwe angeke ze linqunywa lizwe liyanqunywa amazwe afana laboswazini oliswoti osouth sudan nabo baqunywa phakathi iran nabo iraq baqunywa phakathi. So lolalele lakithi lolakadehlulane abana abantu mana sibathi vela angeke kuzokuzwana angeke kuzokuzwana kuyafostwa nje lokho angeke kuzokuzwana yabona okunye izaphu irayi kodwa ke okwamanje ungazathi izaphazamisa i-MRP. MRP beyikhontesta kahle kakhulu manje sokuvumbuka izaphu kanti kubeni beyingaphi olalong sikhathi esingaka yathi ifake abantu edakeni yahamba yahamba izovumbuka manje umqondisi ngoba nawo namqondisi ewumuntu osefuna ukulwela isizwe sakithi izaphu ke sicela ubana izaphu kayikhulumzane MRP uthola kanye solution ukuthi ilungiseka kanjalo into ezaphu le MRP ngoba lapho sokuzadala iconfusion ukuyodala iconfusion ngoba isizwe siyi-1 so bazodabukana phakathi kanje yabona ukuba sokuba leconfusion ukuthi abantu bazakudeka manje ukuthi bayenga baye so MRP nezaphu hlalani phansi etafuleni lilungise le nto le sibona ukuthi ma kusafika i-2023 ukuthi kume kanjani abantu bangabi ne-confusion. Ngiyabonga, bangikhokhelelwe itina.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uZulu welemelika uya kukhefu elikhangelelwa ngabaningi iminyaka yonke kulawo wonke amakhefu ngolwesine ele-Thanksgiving ekhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ukukhwela kwentengo lokhu kufaka umongameli Joe Biden kusimo esibi ngoba abanye sebesithi uyehluleka ukubusa. Kodwa yena uhulumende kaBiden uthi imizamo yakhe ikakhulu ukusayinwa komthetho wokwakha kuzavuselela umnotho welizwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angivumelani lalabo abathi umongameli uBiden uyehluleka ekulungiseleni umnotho welizwe. Sizakhumbula ukuthi vele umnotho ungake uhambe phansi uyathatha isikhathi eside ukuthi njalo usuku umqakana. Njalo izitshengiselo eziningi zisibonisa ukuthi hayi siyaphakama siyaphezulu. Yebo intengo zikhwelile njalo lamandla emali abantu ukuthi lokhu inflation ngani hayi amandla sewile mbijana. Kodwa vele kuba njalo uma uvuselela umnotho kuyamele ufake enye imali yande emkambo. Kungenzakala lokho into zishayile ukuzizane uzanele ukuqakama intengo njalo ukuthi ngemva kwesikhathi usuyaqalisa ke ukuyehlisa inani lemali esemkambo izinto lazo sezisima ukukhwela. So yikho kusebenza vele kwale into abathi inflation esikhathini esiningi ibangela ukuthi sokule mali eningi esifakwe emkambo. Okuqakathekile ukuthi imali leyo ingafakwa isetshenziswe, ingasetshenziswa ke yena leyo mali into seziyaqala ukuthuthuka.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwelemelika siyabona ukubana umongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho welizwe lemelika?
Ngombono wami lokho yikwenza kuhle ukuthi sikuphiwe imali yokuthi kwakhiwe izinto, kwakhiwe amabholoho, kwakhiwe imigwaqo. Ngoba lokho kuzayenza ukuthi impilo ibe ngconywana ebantwini. Minengi imigwaqo khonapha okunzima ukutshayela kiyo khonapha emelika ngaleso sikhathi egcwele amagodigodi. Ikanti njalo lamanye amabholoho asegugile asengabangela ingozi. Kumnyaka ophelileyo abasakhumbula kulelinye ibholorho eladilikayo endaweni yeFlorida lalimaza abantu labulala labanye. So uqakathekile khonokho ukuthi kusisize.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umoyi umnumzana Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Mnangagwa ubedle amabele ukudlulise amalawulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.